yizo indlela umuntu afundiswa ngazo ubukhokheli, ikakhulu kusibanga esinjengalesi esokuthi umuntu akhokhele ilizwe. So esikubona kusenzakala lapha akusonto enkulu njalo emangalisayo, ngoba ngeqiniso likhona ukuthi umgabe useqalele isibanga sokuthi alungisise indaba le singathi phecelezi ngesintu sithi i-succession problem. So i-succession problem kuzani sibe addressed, eseyilungisile ngendlela eseyilungise ngayo. Kuqakathekile ukuthi lo ongabe ekhanya efuna ezagcina egcotshwe lobo bukhosi anikezwe lezi ntambo ukuthi ngokuya ngezikhathi abe esenze njengakhona lokhu akwenzayo. Akufanelanga kusimangalise, ngibona ngazani kuyindlela yokumfundisa ukuthi kumele ayenzeni. Ngesilungu bathi kumjikela ku-deep end, uhle waqala ngokumjikela ku-deep end, kodwa hayi, ngibona ngani umnankakwa uzanelisa ukukwenza lokhu.
Njengomuntu okhangelela ukuba ngomongameli welizwe, singathi kukhona zakufunda yini ngesikhathi lesi ebambe intambo? Nanku phela kalamandla okwenza ulutho, amandla onke ahambele umgabe.
Kuningi aza kufunda manje, ngoba okwenzakeleyo ugqokiswe ibhathi leli lokwebolekwa. Kuzamenza bekwazi ukuthi lichiso kungakanani, njalo kule izidingo ezikhona lama-challenges amaninginingi abakhona manje ngama-challenges anjani. Njalo kuzamenza anelise ukuthi a-understand umgabe. Nxa umgabe engekho manje baye bekhulumisana, ngoba iqiniso elikhona siyazi bayakhulumisana lanxa ebukhefu umgabe, baye bekhulumisana embonisa ukuthi sokube lalokhu lalokhu ngenzeni. Umgabe njengwana wathi ukuthi uzabe ema-assign ama-duties emtshela ukuthi hayi kulokhu lalokhu yenza uthi. Kuningi aza kufunda kulokhu.
Kukhona yini okungaphazamisa umnankagwa egcine engasabanga ngumongameli welizwe?
Okukhona njengoba nasibonile indlela umjuru atshaye ngayo, abantu abaningi bebengananzeleli ukuthi kukhona okungamphazamisa umjuru ukuthi agcine ngasanga umongameli welizwe. Lakumnankagwa khona ukuyani okwenzeke kumjuru nxa engazange ananzelisise kungenzeka, ikakhulu into le e-ambition. Umnankagwa ngasuke abe too ambitious, ngoba umjuru into yomshayise kakhulu waba too ambitious, waqalisa ukuphumela egcekeni etshengisela abantu ukuthi uselamaphiko okundiza. Lo mnankagwa naye nxa engakwenza njalo atshengisa i-ambition enkulu, la maphiko aselawo okundiza. Umgabe may want to clip those wings.